ngabe ukuthi sokulamanye amasotsha umnumzana uMnangagwa angelamandla okuthi engawaviza kumbe engawakhipha ebantwini, amasotsha asemhlamukela angasewo awakhe, kaphume egcekeni atsho ukuthi hayi bantu sokulamasotsha angayisiwo wami, suka mina besitshele ukuthi amasotsha lawo ngakabani kumbe akaChiwenga. Nxa njalo kuthi angaso kaMnangagwa engaso kaChiwenga kumbe sokulamasotsha we-G40 asikwazi, ngoba bathi bona abantu be-G40 babahluphayo. Kumele besitshele ukuthi kanti amasotsha la ngakabani. Kodwa nxa sikhangele lapho uMnangagwa avela khona, izolo besiphoxa umgabi sisola umgabi, izinto ezenziwa umgabi zimbi kakhulu. Nanku-ke olokusenzakala ngesikhathi sikamgabi, kathesi sokusenzakala kuzinga elingani liphezulu. Usesizibuza ukuthi kambe kulesizathu ukuthi abantu kambe wayebe besola umgabi izolo, aba akukhanyi na ukuthi yibo abantu bona abakade bevele beganga ngesikhathi sikamgabi. Kumele ukuthi upresident asiphumele egcekeni.
Khona uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu okuqhubekayo elizweni? Sokuvele ukubana abanye besifazana babanjwa iganyavu ngamasotsha, kanti ukutshaywa kwabantu ezindlini lapha lakho kuyaqhubeka.
Into yakhona kumele ukuthi sonke njengabantu abathanda ukuthi sihlale ngokuthula, kumele ukuthi into yakhona singayemukeli, njalo kumele ukuthi sitshengisele ukukhonona kakhulu ngakho lokho nkomo. Okwesibili esikuzwayo ukuthi kukhanya amasotsha unalokhu kukhulunywa ngawo okuthiwa akhona emalokitshini, akhona emasabhabha, unalokhu adlungula abantwana, kungani yinto enziwa kuphela ikakhulu koBulawayo. Kungakho-ke isicelo sethu or isicelo engilaso ukuthi kumnumzana uMnangagwa, ngicela ukuthi kakhiphe amasotsha akhe koBulawayo, kakhiphe amasotsha akhe kabuyisele ezinkambeni, ngoba into ayenzayo ugolomba impi, ugolomba impi. Siyacela sibili ukuthi kakhiphe amasotsha akhe kabuyele ezinkambeni amasotsha, ngoba kuzafika isikhathi sokuthi sidele impilo mfokankomo, kanti-ke akulunganga lokho. Siyacela sibili kakhiphe amasotsha akhe, ngoba akwenza lokhu ugolomba impi.